Yena yedwa kulanto angayenza, yena yedwa akula lizwe angalivusa ngokuba kalibulalanga eyedwa, libulewe yizanu yona ngokwayo. I-37 years le edlulileyo ibe ngama-policies, indlela zokubusa ezingafanelanga. Kodwa nxa ngabe engaphiwa indlela yokusebenzisana lamazwe omhlaba okuyabe kwenziwe ngupresident, aqalise ukusebenza le-IMF, le-World Bank, aqalise ukusebenza lamazwe omhlaba esithi i-Paris Club, abhadale izikwelede, kwenziwe konke lokhuyana, kungabuyela umkhonomi. Kodwa nxa evinjelwe ukusebenza lalabo bantu abangasenza ukuthi siphume ebunzimeni, kuzabhodwa kwandawo. Yena yedwa nje kala khona elingenza lutho.
Kodwa ubuchopho singathi ulabo yini obuphathelane lamanani imali, obuphathelane logatsha alukhokhelayo lolo lwezimali?
EZimbabwe ngaphandle kwa Minister of Health lo Justice kakho ngena ngequalification emsebenzini wakhe. Yiyo inkinga esilayo enkulu ukuthi silalokho okuthiwa phecelezi i-skills misalignment. Othola ukuthi igqwetha likwezemfundo wezemfundo semalini, into yona liyana yiyo efanele ukuthi ilungiswe ukuze umbuso ungabi ngumbuso we-public service, ungabi ngumbuso we-civil servant. Kwenza ukuthi i-government ibe i-government yama-permanent secretaries, ngoba yiwo asuke eqhatshwe ngolwazi. Laba abanye bangena bahlale kuthiwa ngabe-policy guidance, uguida policy banengalalwazi kuleyo ndawo. So yena ubuchopho bakhe ngobemthethweni, kalabuchopho bemalini. Ngokunjalo uzamele alandele lokho ama-permanent secretaries lalaba abanye abasebenzayo abakutshoyo ukuthi kuyikho okufanele, yikho okungasebenzi.
Umphathi Ntambo obona ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe, uMajor General Sibusiso Moyo, yena okhitshwe kubutho esezokuba ngumphathi Ntambo walolu gatsha, yena ubona esebenza kanjani?
Sikubeka eceleni ukuthi ulibutho, sike simthathe njengomuntu nje. Angithi isikhalazo sabantu beZimbabwe vele yikuthi akungaphindwaphindwa abantu asebehlulekayo. Ngakho-ke nxa kunjalo kutsho ukuthi kufuneka abantu abanjengaye abaqalisayo, abalobuchopho ukuthi zabangakaxabani labantu ngaphandle. Vele u-Foreign Affairs Minister odingakalayo khathesi ngumuntu ongelazono ngaphandle, ongelazikhwili ngaphandle, ongelazitha ngaphandle, umuntu ozakhuluma laye wonke umuntu, ozahlala phansi laye wonke umuntu, ongathika ngiyilaphana kangiyilaphana ngoba eminyakeni engu-37 leyo bexabana labantu. Kuyinto enhle ukuthi kube ngumuntu omutsha. Ngithe sikubeke eceleni ukuthi ulibutho ngokuba vele yikho esibhekene lakho. Sesikhangele yena uSibusiso Moyo ngokwakhe. Ngicabanga ukuthi ungumuntu olekhono futhi lizakhumbula ukuthi wazuza isicoco esiphezulu emfundweni ephathelene lezokudlelana kwamazwe okuthiwa yi-international relations, ule degree leyo okuthiwa yi-PhD. So uyakwazi nje ukuthi umhlaba usebenza njani. Nxa engasebenzisa ubuchopho bakhe ngendlela efaneleyo, asekelwe nguhulumende, asekelwe nguPresident yena lokhona, angiboni ukuthi kukhona okungamehlula. Anti kagebhi lutho, yikukhulumisana labantu kwakho ubudlelwane.